izigaba ezicwayisisiweyo lomsakazo zibalisa inkayi, cholocho, ibubi, umguza, ibhinga kanye lewange. Iningi lezakhamizi zalumango zithi kunje bezilokhu ziqamele imali endala kuleli iPond North. Zithi okwenzakeleyo kulusizi ngoba kulamabhanga emaphandleni ukuze bayetshintsha imali bethole izigi njengokuxwayisa kukahulumende. Umnumzana Melusi Mabuza wesigabeni sesibuyo enkayi uthi imali yathi isethulwa ibhondi lamane lavalwa khonapho khonapho okwenza lamanje behluleke ukuthenga emavinkilini kanye lokukhokhela imithelo ngoba kufuneka eMelika.
Amabhondi asathathwa emavinkilini abantu mabefuna ukuthenga njalo futhi nalezi emafonini layo imile kayisasebenzi. Leyi yona la yayikaqalisa ukusebenza, so sokulohlupho olukhulu kadesi.
Umabuza uthi uhulumende kwakufuze alethe umbono lo wezigi kuZulu phambilini hathi lesi savuka mpunzana esenzakeleyo. Amazwi akhe asekelwa njalo ngukhansela wesigabeni sekaChechethe eWange umnumzana Give Me Again Moyo.
Ngani kulokujumana athize ukuthi abantu bangana balalungelo lokusebenzisa imali leyade sisebenzisa ngokusemthethweni, kodwa sokungani sesivuka sesingabantu angani bayahlaselwa nje.
Omunye njalo odidekileyo ngunkosikazi Thokozile Dlamlomo we-BH27 komvuthu uthi bona njengabomama bamaqembu okuqokelela imali sebephazamise gile kakhulu.
Ngabe sisebenzisile izimali zethu ama RTGS awakhipha sawasebenzisa. Irate yangkhona sihle yehlukana. Asisela mali ama RTGS onalawo ke the city silawo.
Osakhulayo unkosikazi Rosemary Ncube wesigabeni se BH26 eWangela ye ukhala ngekusasa lentsha ebuvilibana. Ethi kunje bezwa kuthiwa ezithupheni zama passport bayala izigi befuna imali yeMelika.
Imali ezafanana le RTGS. Cause iRTGS beswipe ngayo ezitolo ezinkulu but ibingathengi ifuel.
Umnumzana efihlela Ncube ongumkhokheli wenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uthi emaphandleni kusemnyama ebusweni benkawu ngale mali njalo iningi liphelelwe ngoba lisehluleka ukuthenga njengayizolo.
Izitolo zisaqhubeka njalo zisamukela imali yangaphandle, seziyekelile ukwamukela amabhondi lanxa kuthiwa asesemthethweni. Ngakho-ke bekudingeka ukuthi ngabe abantu baphiwe ulwazi olugcweleyo ukuze bayamukele kalula imali le khulunywayo.
Uncube uthi le mali kayisoze iguqule isimo selizwe nje izimele ilaphana, kodwa izamele iphekelezelwe zinguquko kwezepolitiki, ukugwenywa kobusela, ukuhlonishwa kwesisekelo sombuso lokunye kungenjalo izaba yize njengeyayizolo. Ngokutsho kwebhanga elikhulu lesizwe eliReserve Bank of Zimbabwe, isisindo sezigi le sizaqalela ku-13.56 nxa iqathaniswe ledola elilodwa leMelika. Imele iStudio 7 ngise Wange ngingunokuthaba Dlamini.